Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukelanga njabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 8 kuNtulikazi 2024 ngutaba kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Akumangalisi nxa ukhangela ukusebenza kukahulumende uyaphangisa ukwethuka kakhulu uma ikakhulu kusize kuthina abantu basengatshengisela.
Abaphikisayo labalela ilungelo loluntu bathi eZimbabwe seligcwalise amasotsha lamapholisa kwezinye indawo eHarare esithungiza lamanye amadolobho ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano weSADC Summit.
Ongangukuthi indawo ezifanana le-airport lapho kuzafikela khona abantu bemzini sokulungile okuhlanganisela khona eNew Parliament lamanye amavenue wonke.
Umhlangano weSADC Standing Committee uqalisile namuhla eHarare okuzaqhutshwa khona iSADC Summit. Vazathola na imendulo ababili abeZimbabwe abancintisa namuhla kusihlwa kumdlalo wokugijima owe 200 meters kwele France. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulomsakazo. Abaphikisayo labalela ilungelo loluntu bathi eZimbabwe seligcwalise amasotsha lamapholisa kwezinye indawo eHarare esithungiza lamanye amadolobho ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano weSADC Summit. Ngasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesikhulumeli sebutho kanye lesamapholisa ngoba bebengaphenduli omakhale kukhwini. Kodwa abaphikisayo labalwela ilungelo loluntu bathi kuyethusa okwenzakala elizweni osokubotshwe abantu abedlula ikhulu okuthiwa baqoqa ukutshengisela elizweni lonke ngosuku lomhlangano weSADC Summit. Kusenzakala konke lokhu inhlanganiso ye-European Union namuhla ixoxe umhlangano wenhlanganiso ezizimeleyo eHarare okuhlolisisa ukuxokozela okuselizweni. Inhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition yalile ukuya emhlanganweni lo isithi inkokheli yayo idingwa ngamehlo abomvu ngohulumende othi bajojozela udlakela. Abaqondisi benhlanganiso le baya kuphika lokho. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana efidlela Ncube ocubungula ezombusazwe ekunhlanganiso ye-National Consumer Rights Association.
Akumangalisi nxa ukhangela ukusebenza kukahulumende uyaphangisa ukwethuka kakhulu uma ikakhulu kusize kuthina abantu basengatshengisela. Kakazabonise ukuthanda ukubona abantu besemgwaqweni betshengisela. Ngendlela eyasebenza ngayo izikhathi eziningi uhulumende ukubona kuyindlela yokufuna ukuhluthuna umbuso. Kanti ke uyakutsho khona lokhu uhulumende ukuthi kulamazwe angengentshonalanga afuna ukuthi kusetshenziswe amathuba njengalawa ukuthatha umbuso kuhulumende ngendlela engafanelanga. Ngakho-ke kakumangalisi nxa ulandela indlela uhulumende acabanga ngayo kweminyaka eminingi lokufuna kwabantu ukuthi batshengisele baveze njalo ukuthi abasuthisekanga. Lezo zinto zombili nxa sezigqikilana yikho ubona sekulamasotsha sekulamapholisa emgwaqweni ngokuba bengathandi ukuthi kube lokutshengisela ikakhulu ngalesi sikhathi lapho kuyabe kukhangele khona amakhamera uzulu wonke emhlabeni ekhangele eZimbabwe lapho kulo mhlalo.
Kodwa kulandlela ngani lula uhulumende engakusebenzisa ukuthi kungakhanye ngani wenza into ezingasizo?
Indlela ikhona elula, akudingakali masotsha emgwaqweni, vele kadingakali ngokuba akasikho isimo esisibonayo esokuthi uzulu weZimbabwe usengatshengisela engamamiliyoni emgwaqweni okuza kwenza ukuthi kube le ndlela le kumbe kube lodlakela kusenzeka zonke lezo zinto. Langa abantu bengatshengisela bangatshengisela ngendlela elokuthula engasoze idinge amasotsha, engasoze idinge amapholisa njalo. Ngibona kuqakathekile ukuthi uhulumende afunde ukuthi ukuthi vele lapho kuhlangana khona inhlanganiso ezihlukahlukeneyo zomhlaba, i-IMF, i-World Bank, i-United Nations, abantu bayatshengisela besola lokhu kumbe besekela lokhuyana. Kakuvumele khona lokho kwenzeke. Basukume abamsekelayo yena uhulumende baye emgwaqweni bayetshengisela. Basukume laba abangavumelani lo hulumende baye emgwaqweni bayetshengisela. Constitution yeZimbabwe iyakuvuma khona lokho. Kanti ke futhi kuyayiqinisa iZimbabwe, kuyakuqinisa ukubusa kwentando yabantu ngobuningi babo.
Lo ngumnumzana efidlela Ncube, umqondisi wenhlanganiso yeNational Consumer Rights Association obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ekobulawayo. Ukudaba olufanayo umhlangano weSADCO Standing Committee uqalisile eHarare namuhla, lapho isiphathamandla sogatsha lukahulumende olubona ngobudlelwana lamanye amazwe umnumzana Ranganayi Chimpindi onguye osezakhokela eli committee ethule khona umbiko wakhe okwamukela lesi sikhundla. Kukhangelelwe ukuqhutshwa eminye njalo emihlangano eminenginengi eyandulela owe-SADC Summit ozakuba mhlaka 17 kuya nalinyanga. Ukuze sizwe okunengi ngamalungiselelo emhlangano ye-SADC, usithandekile emhlanga we-Studio 7 uxoxele umnumzana Richard Runyararo Mahomva obona ngokwethula kwembiko ephathelane lobudlelwane lamanye amazwe kuhulumende, njalo engumqoqi wokwethulwa kwembiko ephathelane lemihlangano ye-SADC elizweni.
Okokuqala ukuthi iZimbabwe isikuzinga elingaphezulu kumalungiselelo ohlelo lweSADC oluzabe lukwelakithi eZimbabwe. Okungangukuthi indawo ezifanana le-airport lapho kuzafikela khona abantu bemzini sokulungile. Ikanti njalo lalapha okuzenzelwa khona imihlangano, okuhlanganisela khona e-New Parliament, okuhlanganisela khona leminye lamanye amaveni wonke, konke sokulungile ukuthi iZimbabwe ithi ukuphatha ihlandla leli lomhlangano we-SADC esizathi ukuba lawo. Lemgwaqo yethu yonke isilungile. Lokunye nje esingakucabangela kathesi esesingakujwe ukuthi iZimbabwe isilungele ukwamukela bonke abantu bemzini.
Kuzahamba njani lapho abe-SADC sebefikile? Njalo ungasichazela ukuthi ikhona inye eminye imihlangano ezaba khona kungakafiki umhlaka 17 eyokulungiselela isami?
Konke sokulungile, njalo uhulumende wenelise ukuthi ekhuphe indleko zonke eziyenza ukuthi iZimbabwe ibe sesimeni esihle ukuthi yamukele abantu bemzini, ikakhulu inkokheli ze-SADC ezizathu kubuya. Yikho ke esesingakutsho kathesi ukuthi konke kulungile.
Lo ngumnumzana Richard Runyararo Mahomva obona ngokwethula kwembiko ephathelane lobudlelwane lamanye amazwe kuhulumende, njalo ngumqoqi wakwethula kwembiko ephathelane lemihlangano ye-SADC elizweni. Ubexoxa ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 eseHarare. Abavalisi labazali bathi bakhathazekile ngempumela yemihloliso kaNhlangula eZimbabwe School Examinations Council kumbe iZimsec. Ugatsha lubona ngokulotshwa kwemihloliso olweZimsec lwazise ukuthi abafundi abaphumelele kumihloliso ye-ordinary level bayisilinganiso sokune ekhulwini 4.44% kuphela. Inani labaphumelele kuzifundo ze-advanced level lehle lisuka ku-75.89% laya ku-31.67% ekhulwini. Esazisa uZulu ngempumela leyo umgcini isihlalo weZimsec Board umnumzana Paul Mapfumo uthe izifundi ezilobe imihloliso zingekho esikolo aziqhubanga kuhle. Ugcizelele sithi kumele kulandele umthetho kahulumende othi izifundi zonke kumele zibe lempumela ekhanyayo e-continuous assessment learning activities kumbe ikhala. Uhlaziyalo ludaba sixoxa lomnumzana Themba kuye moyo isikhulumele senhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe.
Kuyisibuko phecelezi mira eveza okuyikho kanye okwenzakala ezikolo. Silo hlupho olukhulu kwezemfundo. Uhlupho olwababalisi abangaholiwe. Uhlupho lwabafundi abangenelisiyo ukuthola imfanelo zonke zemfundo. Singabuyele emuva siyekhangela inzira masanga. Commission report eyiyo eyasandulela ukungena kucurriculum yethu yokusebenza ngezamakhono. Yagcizelela ukuba uhulumende kaqale isikhwama phecelezi okuthiwa i-Education Equalization Fund esilenhloso yokulinganisa izikolo zonke, kungabi khona isikolo okuthiwa lesi sikolo asila ukuthini lokuthana. Kodwa ke ngempumela zemhloliso ekakhulu le mhloliso kanhlangulo isivezela obala uhlupho esilalo njengeZimbabwe.
Labo abangenelisanga ukuthi bayenze ikhala abatholanga ke ama results abo kutshoni lokho.
Indaba yekhala dala sakhuluma ngayo ekuqaleni kwayo ikhala iqala. Injongo yekhala kwakuyikuthi incedise abafundi bengafeyili, phecelezi ikhala yi-coursework. Okuthi vele nxa silanda ukuthi umntwana ayebhali olevu, umntwana ayebhali A-levu, athole vele eselayo impumela. Iminyaka yonke le kusetshenziswa ikhala lapho yaqala khona, ayizange isetshenziswe. Kuyasethusa manje nxa sokuvumbuluka sokule mbiko yokuthi abantwana abaphindayo ababhalanga kumbe kabatholanga impumela yabo ngenxa yokuthi kababhalanga ikhala. Kukanti ikhala yona ivele yayisebenza ngibungibu. Ngifuna ukukubeka mgceke, thina njenge-athuzi sake sabuza kakhulu ukuthi kanti ikhala isebenza nini. Sibona izikolo zithola 0% abantwana behambe bele mpumela yekhala eyayingabenza nxa ethole impumela emihlanu emhlolisweni wakhe engathola u-0.
Umnumzana Themba Kuyemoyo yisikhulumeli senhlanganiso yababalise Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe obexoxa le Studio 7 ekoBulawayo. Ele Israel lithi namuhla libhombe endaweni ezithiyeneyo kweleLebanon lapho ebelihlasela khona abebutho leHezbollah. Liphinde lathi lihlasele njalo eRafah elicabangela ukuba kwelabahlomileyo abeHamas abathumba izizalwane zakwele-Israel ngomfumfu nyakenye babulala abanye abafika phose inkulungwane lengxenye. Amapolisa agidimisane labatshengisele eNairobi kweleKenya namuhla abafuna ukuba umongameli William Ruto asuke embusweni. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba kulabanye abatshengiselayo ababotshiweyo. ELeRussia libika ukuba ibutho lakele-Ukraine lingene elizweni leli esabelweni seKursk lahlasela okwesabekayo. Sekulensuku ezintathu ELeRussia lilwisana lebutho lakele-Ukraine kuleyo ndawo. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC. Kwezi phathelane lezeMelika, amazwe omhlaba achiyeneyo akhangele umkhankaso okhetho lukamongameli weMelika ngelihlo lokhozi ngoba impumela yalo izaveza sobala ukuthi ubudlelwano beMelika lamazwe la buzaqhubeka bumi njani. Ubudlelwano phakathi kweMelika lamazwe amaningi buqakathekile kakhulu ngoba eleMelika lilenhlelo zokuphathisa amazwe la ikakhulu ngemali, ukudla lezempilakahle. Abancintisa kulolu khetho ngunkosikazi Kamala Harris owebandla lamademocrats olomnumzana Donald Trump omela ama-Republicans. Sibuze olandela izombusazwe weMelika umnumzana Tim Muringai ukuthi ubona ubudlelwano beMelika buzaba njani, kunganqoba uTrump kumbe kunqobe uHarris.
Umama uHarris enganqoba, siyakwazi ukuthi kule continuation ekhona yena lo baba uBiden okhona kathesi. Sikwazi ukuthi amaDemocrats bona bathanda ukuba in a more defensive approach ezinto ezenzakalayo all over the world, ukuba le peace umeka sure ukuthi amazwe wonke ayakhulumelana kuhle. Siyabona ukuthi kuyabe kungela more of these confrontations enzenzakala kathesi esizibonayo. And siyabona ukuthi i-America layo ingathiwa isikhangelela ukuthi amanye amazwe are responsible for their areas. Singakhangela i-NATO, sibona ngathiwa sebengenisa bo-Ukraine, Finland, le-Sweden ukuthi lazo zibe le-protection ye-Article 5 ukuthi zingabanjwa by any other country then bazabe bencedisa in those areas. So khonapho ngithi hayi umama uHarris ngangena ngathiwa yi-continuation of the same policies esisetshenziswa ngubaba uBiden. Maybe a little bit change here and there, but ngathiwa kuyabe kufana.
Phansi kombuso kaTrump ke.
Kunganqoba ubaba uTrump, hayi, the first 4 years ekhona laphana sabona an aggressive policy eyoku-withdraw the United States from international scene or ama matters of world affairs. Sabona besithi iAmerica first in a lot of things. And ubaba uTrump njoba wayengu-businessman oqakathekileyo for a long, long time. Yena, the lens as born around the world is about making money and making big money for his country. So khonapho ngathiwa philosophy yabisitshintshile. Siyabona impilo ezonke ezihambayo. America is very invested. Hayi ngiyabe sembona ngathi yabe se keeper the investment as a concentrator with an isolationist policy. But Konoko sibona ngathiwa is detrimental to world affairs.
Umnumzana Tim Muringayo landeleza umbusazwe weMelika obexoxa ecingweni loNtungamili Nkomo oStudio 7 eseOhio khonapha eMelika. Kulabantu abedlula ikhulu abavalelwe entolongweni okwamanje bemelele ukuthoniswa amacala okwephula iziqondiso zomthetho we-Criminal Law Codification and Reform Act. Abantu laba bagoqela amalunga ebandla le-CCC abotshwa ngohlangula esetheswa amacala okuqoqa umhlangano ongekho emthethweni. Abalwela amalungelo oluntu, umnumzana Robson Chere, unkosazana namathayi kwekweza, umnumzana Vusumuzi Moyo, lo mnumzana Samuel Kwenzi, labo bavalelwe entolongweni e-remand prison. Betheswa amacala okutshengisela phandle komthethwandaba eHarare lapho ababekhonona ngokubotshwa kwamalunga e-CCC kanye lokutshotshozela odlakela elizweni. Baya kuphika lokhu. Kusenjalo leZimbabwe seligcwalise ibutho lamapholisa kwamanye amadolobho ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano we-SADC Summit ozaqhutshwa mhlaka 17 kuyona le inyanga. Ukuze sihlaziye udaba lolugibs tibo e-Studio 7, uxoxe lolandela ezombusazi umnumzana Fortune Lalaz kanye lelunga lebandla leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma. Umlalazi usungula lingxoxo.
Izizalwane zelizwe lakithi uma zifuna ukuyabhikisha emgwaqweni zivunyelekile ukwenza lokhu ngokusemthethweni. Siyabona ukubotshwa kwabantu abathize ahead of iSADC Summit. Abantu beZimbabwe sokucaciseni balelungelo lokuthi iSADC yona ibuya bademonstrate ukuze batshengise iSADC ukungajabuli kwabo elizweni labo. iSADC sikhumbule ukubana yinhlanganiso yabantu beSouthern Africa, asiyo nhlanganiso kamnangagwa kumbe iZANU kumbe uhulumeni. Uzakhumbula komnye umnyaka iSADC isenzelwa eDurban kwele South Africa, umongameli esesengu-Jacob Zuma. Bathi bembuza ngokudemonstrate kwabantu wathi yona le democracy esihlala sikhuluma ngayo, yekelana abantu batshengisele ukungajabuli kwabo ngento ezithile. Yibo abathungameli esibafunayo lapho.
Yes, ingenise ke ubaba uJuma khonapho. Ngamapitshani baba uJuma, ngamphendula sithini umlalazi lapho?
Udubo esiba lalo lapha kwela kithi eZimbabwe ukuthi kona kulabantu abavele bangani babona impilo yabo ilungiselelwe ukuthi bebehlala begobola begongoda ilizwe labo eleZimbabwe, especially nxa kulama-international events anjengabo ungalabana i-United Nations General Assembly kumbe kathesinal i-SADC kumbe i-African Union. Bakhona abantu vele abafuna ukuthi befike beyenze ukuthi iZimbabwe ikhanye ililizwe elingamanga kuhle okumele ngabe tawungenela abanye abantu and stuff like that. Yet bakhohlwa ukuthi there is something called sovereignty ngesikhiwa, ukuthi amazwe ngamazwe azimele lapha, and thina ukuthi lethu silakhe silakha ngoba sizabe sindawonye sisibonisana. Akuna muntu phela perfect. Nxa lapho okuphanjaniswe khona sitshengisa ukuthi hayi lapha kuphanjaniswe lapha bakithi kulungiswe njani and siyaphambili. Manje bakhona abantu vele abasengama-professional okufuna ukugongoda lokugoboda ilizwe labo, usuzibuza ukuthi anokuhamba njani. Kathesi uzibone kathesi bakhuluma ukuthi ya sizahlangana estradini sifuna ukulithengisela le nto sinjalo. So nxaso uzibona amasosha lamapolisa sebengene estradini labana kwakumangalisa, and kumbe they are trying to prevent abantu abanengqondo zona lezo ukuthi bengaphambamenzisa abantu, ngoba as much as abantu belelungelo lokuthengisela, ilungelo lona lelo ngelakho yelivunyelwe, but kulomunye lawo lelungelo lakhe elokwenza angabe kufuna. Asiko bonke abantu bonke abayifuna ukuthengisela, kodwa nxa wena usuthengisela usutshisa amathaya ufaka izitini emarodini ususithi akulamuntu omele aye town, usuthatha ilungelo lomunye umuntu, wena usufuna elakho libe yile liphambili. Kuyabe kuqondile kuyini khona oku? Kuyabe kufe yini na? Ngabe wena nxa ufuna ukwenza yakho zenzele uthule, kungelakho udlangudlangu phakathi. Lo ufuna ukwenza okwakhe umekele la enza okwakhe. But into esiyaziyo ukuthi wena akukaze kube nokuthengisela okuphela kuhle lapha eZimbabwe. Ukuhlala sokuyiziphithiphithi, kushiswe izimota, kubula amabuilding, ugcina kumoshakala lempilo zabantu sibili. So khonoku yikho esingakufuniyo. Yikho sokudala ukuthi amapolisa aqasa ukungena kathesi ukuthi athi hayi hayi libone ukuthi sikhona azama ukwenza into engayisiyo, hayi sizaqedelana amajeli akhona. Hani limzwile uminister of home affairs owe-England kale ushilo wathi khona we're creating 500 more places for ama-protesters laba bazangena ejeli, and sebeqalisile ukugweshwa kathesi.
Ye mlalazi, umphendule khona uGolide.
Unfortunately uGolide ucabanga ukuthi sovereignty ngeyezanu kumbe ngekahulumende. Ukuba sovereign kutsho abantu bonke. Siyakwazi ngehistory yokuthi whether li violent or li non-violent, izanu PF ayifuni ukuyi-exposwa. Ifanana lobaba lwana wemakhaya ohluphayo othi nxa kubuye izethekeli abantwana bayedlala kude le ezasale bagongode ekugcineni. Yilona uhlupho. Njona ngichilo, i-army belongs to ama-barracks. Ngaze uhambe kuphi umhlaba, iZimbabwe is extraordinary ngokwenza into ezirongo. Khona e-UK akutshoyo ukuthi abantu bayaprotesta. Yes, abantu babotshwa ngemva kokubana sebeve-violent. Ubezwa sebesithi hayi nxa sekunzima sizabiza i-army. Manje kweZimbabwe kulokuhlanya phakathi kubizwa i-army before abantu baproteste, kubotshwa abantu before baproteste. E-UK khonokho anika khona i-example ngabantu abayenze i-violence basebebotshwa. Aso bantu abacabangelwe ukuthi bazakwenza i-violence.
Bala khonapho ngamafutshane baba Golide.
Mina ngililunga lezanu PF, ngiku-central committee. Asikaze sihlale ngisho umhlangano one lapho esahambeni siyogongoda khona abantu. Kodwa imhlangano yonke sihlala sithi sambeni siyoyingqinga abantu ukuthi abantu banjani babuye kithi bavotele thina, asifezeleni okuhle ngezikhathi zonke. So yikho vele thina esidume ngakho hasho kokugongoda lokho. Kodwa into ekhona yikuthi khona njengoba ngithilo mina abantu bangapha babomlalazi babopheka lula ngoba bahle bakhulume anoba le-UK wazeke bakhulume babo ngibonakala hlobo sezitridini yikho bengabuswaka. But abalapha bayangena kuTwitter wani vele bayenza imbonani ngabenzi lokwanothiwa umbeta isijenini imbonani vele yothi wena bafuna ukungcolisa ilizwe lethu.
Lapha lise umnumzana Joseph Chuma, ilunga lebandla lezanu PF, lomnumzana Fortune Mlalazi olandeleza umbusazwe bexoxa lo Gibbs Dube Studio 7. Kwezemidlalo, kambe bazathola yini mendulo abafana ababili abamele eZimbabwe kumncintiswano wokugijima owe 200 meters ozaqhutshwa namuhla ntambama kwimidlalo ye-Olympic Games eqhutshelwa kwele France. Intelelizindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uthaphona shemakaraulo makanaka ishe charamba balobeka kutsha imbali yomdlalo wokugijima elizwe leZimbabwe ngokufinyelela kufinal yomncintiswano we 200 meters kumidlalo yeOlympics izolo ntambama. Wake wasebenza intatheli izindaba yezemidlalo uthandiwe Moyo uthi uvisela ababili laba inhlanhla enkulu emkhankasweni wabo ukuthola imendulo.
Benze kuhle sibili kakhulu, sesikhangelele ukuthi this time around mhlawumbe singathola lathi imedal njengeZimbabwe.
Intatheli izindaba ezemidlalo uPraise Dlakama uthi yena kusoze kube lula ukuba bathole imendulo abadlali laba nxa ekhangela indlela abagijime ngayo kusemifinal.
Isikhathi zabo yenze ngani ngesolo lazo ngoba abadadwe kunumber 3 kuma-hits abo, kusho ukuthi masikhayele ukuthi number 1 no-number 2 kuma-hits lawa different isikhathi zabo beziphambili kakhulu kulezabo.
Olandela ezemidlalo uMnyaradzi Mabikana uthi sekungenzakala loba yini kufinal kodwa umdlalo wokugijima usungaphakama ngemva kwemidlalo ye-Olympics.
Hawu makarawu locharamba hayi baziyenzika izinto kuhle lokhu kuyabukeka lo kuyabongeka abancane abasakhula labo bebona into ezinje zisenzakala bonke bayaba le-belief ukuthi it's possible abagijime ngalawa abafana bana basimele kuhle njengelizwe lokutshengisela ukuthi vele ama-sports kumele siwathathe serious. I-talent li-nature lisaselincane kuma-next Olympics sabe le more representatives.
Udumisani Luzulani Dube ohlala enyama endlovu uthi bengaba baningi abenza izimanga kwezemidlalo nxa amathuba engaphiwa labantwana basemaphandleni.
Lapha abadala labantwana sebedinga ukuthi bethole ukudla isikhathi sokuthi umntwana esokuthi ethone egijima benelandela iphashin yakhe ayisisekho, so laba bafike ngokuthi bayathola. Uyakwazi vele lapha especially enyama endlovu lepho khona ufishade begijima kakhulu kodwa ngesizathu sokuthi umuntu akatholi uyagcina esiyadinga umsebenzi etshiyana nakho lokho kwama-sports.
Umakarawu locharamba bayingxenye yabadlali abayithoba mnembili abafinyelele kufinal njalo laba ngabagoqela intshantshu zasemelika uNoah Lyles ekanye lo-Arion Knighton. Bona abakhangelelwe ngabaningi ukuba benganqoba ndawonye loLetsile Tebogo owakwele Botswana. UMakarawu locharamba bafunda emakolitshini yemelika. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanjini.
Sawu isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli be Studio 7 elisithumelayo nange WhatsApp.
Kusasa we Studio 7 linjani lonke labalaleli benu? Indaba le yenziwa ngomnankagwa laphana kusiya ngombono wami. Angiyiboni into elungileyo ngoba ungakhangela into enziwa ngomnankagwa ngesikhathi seGugu Round. Nguye umuntu owadeclare amasotsha ukuthi ephume esibulayelo ubaba omkhulu ngani. So ungakhangela futhi umdala unkomo wasesithi hayi mayuyubo mayuyu impi mayiphele akube lokuthula. Okutshengisa ukuthi impilana vele yayingaphelanga ngoba lakathesi bekukhanya ngantu ayelokhu isalengile emoyeni. Impilana ngabe yathi phu phansi kuphela zisezikhale kuphela kawani kuphela yona impi vele ingabakhona soze kuswelela lo ofayo kodwa asoze kuswelela lo zasala futhi iyaqala kodwa ayiphelanga. Ngusamethimbi ngilapha ekanye la kwele Botswana.
Sanibonani basakazi bethu bakaStudio 7 okhulumayo ngobona waselifane. Kuyadawukisa ukuthi sikubonayo ebuhlukunyezwa abantu ngenxa yokuthi kunama-visitor azoba khona. So kuhanjwa kutshaywa abantu kuhamba abantu bebotshwa ngumbuso weZANU-PF. Bayakubona manje uJoseph Chuma okwenzakalayo. Bayakujabulela bayakukhomenta bathi kuright. Umnankagwa yenza into e-right kakhulu mayeleke esongela abantu ukuthi mabachume ebatshaba ugodo kuyinto enhle yona le enje.
Siyabingelela siyabonga sicela isikhathi se-news lisengeze sona ngoba utholi sokuphawula umuntu oyedwa ababili isikhathi siphelile kanti-ke kulezinye izinto ezibalulekileyo abantu abangazihlaziyela labo ngoba siyabona ilizwe lakithi akukhona phela yakhona. Kumele sihlanganise ngomqondo sonke ukuthi sibonisaneni ukuthi iZANU since 1980 ngempela isehlulile singamaZimbabweni for 50 years sakukhetha ukubaleka omnye eBotswana omnye eAmerica. Yinto kumele sihlaziyeni sizithole isisombululo ukuthi kuze kube nini izizwe zonke zilungisa amazwabo nge-demonstration ngevoti ngayo yonke indlela ukuthi osiphethe uyehluleka asisamfuni sifake omunye ongasenza ilizwe lethu lephambili libe lesizotha lihlonitshwe la izizwe. IZimbabwe yilizwe eliyangisa umhlaba wonke ukuthi ma ungazwala noma use-China ukuthi you're from Zimbabwe but we babo kuze kube nini abantu abahlaziye bebaningi sibonisana indlela siyabo.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Ku-Live Talk namhla sixoxa ngokwenzakala eZimbabwe okubotshwa mahlana abaphikisayo labalwela ilungelo loluntu ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano omkhulu owe-SADC Summit. Silugqiba lapha uhlelo lwethu namhlanje oluvalelisayo ngutabo kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama.